disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani buka njani zikwandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kwenkwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini.
Qakathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde wabiselwa futhi nguminister, but ekubiselweni kwakhe ube ngumuntu ade seresayinile.
Ugatsha lwabesifazane olubandla le-MDC Alliance lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa akoBulawayo.
Lokhuyana ibusona kakhulu kakhulu njengabomama, lokhuyana ikwephulwa kwelungelo lomuntu owumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Namhlanje silodaba lapho esilonda khona ingxabangxoza ekubandla le-MDC.
IZANU-PF yayingekho i-MDC ibumba i-constitution yayo. IZANU-PF yayingekho i-MDC iqala ukuxabana.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le-Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ukhetho lolu lwenziwe izolo kwakhethwa uCouncillor Rich Mguni ukuthi abe nguye umeya. UDlamini owebandla le-MDC Alliance wayesetheswa icala lokungathembeki, yena wahle wathiya umsebenzi. Icele le-MDCT belifuna abuyiselwe emsebenzini, kodwa njengoba wayesekhalale umsebenzi lokhu bekungeke kwenzakale, yikho kwenziwe ukhetho. Sixoxe loCouncillor Ephias Mambume wedolobho leli ukuze sizwe ukuthi kuliqiniso na ukuthi benze ukhetho.
Gande, kuliqiniso sibili ukuthi senze ukhetho lokukhetha umeya omutsha, because athi sesihlale isikhathi eside kakhulu singelameya. Njoba nomeya owayekhona wakhitshwa yiparty yakhe, kodwa kuqakathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde wabiselwa futhi nguminister, but ekubiselweni kwakhe ube ngumuntu ade seresayinile. So uresayine ngoMarch, thina sakubona kufanele in terms of the law ukuthi sikhethe umeya omutsha.
Nxa eresayinile kutsho ukuthi lobu councillor kasho ngucouncillor futhi?
Hayi, ekuresayineni kwakhe incwadi yakhe icaca ukuthi yena uresayina ukuba ngumeya. Kuphinde futhi incwadi evela kuminister ekumbisela icacile ukuthi ubiselwa ukuba ngucouncillor kaward 9. Yikho siqhubekele phambili sazikhethela umeya omunye esimbona efanele ukuthi eparty school.
Yena engubani osekhethile?
Esimkhethileyo ngubaba okuthiwa nguRich Mguni, ucouncillor kaward 5. Nguye osengumeya wedolobho le-Victoria Falls.
Udeputy wakhe ngubani?
Deputy nguye ozame ukukontesta election efuna ukuba ngumeya naye wangaphumeleli. Ubuyele esikhundleni sakhe njengodeputy umama okuthiwa nguPatricia Mwale, obe ngudeputy kameya lo ophumileyo. Nguye osele lokho engudeputy, udeputy mayor.
Ngalokho esikuzwayo ukubana kule ndaba yokuthi ubukhokheli bebandla bungani buyaguqulwa i-Supreme Court, akusoze na kubangela ukuthi umeya aphenduke futhi yena lo osowasukayo?
Engaphenduka njengokhansela, but hayi okwama-party leadership issues asikuchela aye ebadaleni ukuthi bekulungisise. Kodwa hayi, kucacile ukuthi thina asikhethanga umeya ngenxa yokuthi lo ukhithwe yiparty. Sikhethe umeya ngenxa yokuthi umeya obekhona uresignile.
Lo ngumnumzana Ephias Mambume, uCouncillor wedolobho le-Victoria Falls, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls. ugatsha lobesifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo solusole amapolisa abikwa ibhaxabule abesifazane ababili bathukwa ngobuhlobo babo. Embikweni olotshwe ngunkosikazi Helen Mpofu okugatsha lolu, leli bandla lithi amapholisa ephula isisekelo sombuso ngokutshaya omama laba ababili lokubathuka ngobundebele babo okukhumbuza abanye ngombhuqazwe wegugurawundi. Lumbiko uthi usola amapholisa ngokufuna ukwehlukanisa izakhamizi zakobulawayo ngobuhlobo. Sixoxe lelunga logatsha lolu unkosazana Tendai Masocha.
Hayi, lokhuyana sikusola kakhulu kakhulu njengabomama, lokhuyana yikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Udaba lolu abanye sebesithi lungani lilozo bandlululo ngomhlobo ukuthi laba bona bebekhuluma esinye isihlobo, labo sisi bekhuluma esinye isihlobo. Wena ubona kuyikho yini kumbe lucuku nje lwamapholisa?
Avele wona amapholisa esilawo kathesi sokungani ekutrenweni kwabo bavele bafundiswa ukuhlukuluza umuntu, abantu abasatrenelwa ukuthi bazogcina abantu. Thina ngosikwazi ngakho newethu Christi ukuthi kumele ngigijime ngitshaywa ngibalekele epholiseni. Ma sengizakuthi ngitshaywa ngibaleke ngibona ipholisa ngilesabe ngoba liyaphinda lingitshaye. So angeke ngithi ngamanga kumbe ngiqinise ukuthi ngabe kulobandlulo, kodwa kusala amapholisa okakathesi siyakwazi sonke ayalapha eZimbabwe ukuthi alesihluku ebantwini abamele bebagcine bebalondoloze.
Kodwa lina njengabomama lithini ngalokhu okwenzakalayo khona lokhu, ikakhulu sikhangele okokuthi abantu baye besithi bafuna ukuyadinga ukuziphilisa phandle lapho kodwa bese behlangana lamapholisa sebetshaywa, lina lithini ngalo?
Thina njengabomama sithi umthetho kumele uzibonakalise, njalo kumele sibone ukuthi umthetho ukhona, njalo kumele usebenze. Sifuna ukubona bephiwa isijeziso esizakusisisa lathi, ngoba omama labana bebezihambela ukuyadinga ukuziphilisa bekungela lungelo ukuthi ngaze betshaywa ngani kutshaywe inyoka ebonakala ingena endlini. Lokhuyana sikusola sibili ngokukusola ngesiba ngesiphezulu kakhulu njengabomama, size ubuhlungu njalo sidabukile ngaphakathi kwethu
Chris. Kodwa lona uhlelo lona lolo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini nalo lubona njani? Luyaphumelela yini kumbe abantu abalandeli imigoqo yafakwa?
Uhlelo lolu ngokubona kwami mnewethu liyaphumelela, kodwa phela ezindlini zangkhona akunakudla. Uhulumende akunalutho, akulanani alithathayo ukuthi abantu bangkhona besendlini babe besidlani. So umuntu uyabe ephuma endlini esiyadinga impuphu, esiyadinga lokhu nalokhuyana okungekho endlini yakhe. So sokumele atshaywe na, ngoba endlini akuhlaleki, abantwana babe bemkhanyele befuna ukudla. Sokumele ephume ehambe edinga impuphu yena le engekhoyo azamele ayilayinele ilanga lonke.
Unkosazana Tendai Masocha, isiphathamandla sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibhanga lesizwe lizasungula imali entsha eyisisindo sama $10 le-$20. Ilunga lekomiti yaleli bhanga umnumzana Eddie Cross utshele leli phephandaba ukuthi uhulumende usecalile ukudinda imali, osekusele nje imbiko ezamemezelwa ukuthi imali iyeza nini. Iphephandaba le-Herald lithi kulezizalwane zeZimbabwe eziyinkulungwane ezine 4,000 esezilobise ukuthi zifuna uncedo lokudla kwele-South Africa kulandela ukuvalwa kwalelo lizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Amagama la abebhaliswa kusigodlo sommeli weZimbabwe e-South Africa kumbe e-embassy. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezobudlelwano manye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithe izancedisa uhulumende unakekela abantu laba. okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Nikamalami ngumoyo wemawane laba bethanda ukukhuluma ngalo makhuphe lo othe ngifuko ukuthi abantu bengiyasa MDLIS kathina uvele uzamani ngayefuco cha lokuzini kathi anti yena oyakhe ku-MDCT njani MDC Alliance so loko kumhlupha yena kuyini aluba ngiyichamisa bengizakhipha wonke ama-members of parliament lama-senators ahlasale yedwa fona ukuthi yena uzakuyafaka abantu kwezana kuzanini yakhe nale ngoba lezo strategy sezanu vele siyasibona sobala vele ukuthi zani zami ukudiliza uchamisa manje kayisozibulawo ekachamisa ngumuntu kuphela ongasikhiphe ebunzineni ayikhona lo umakhufu umakhufu vele ngumthengisi lo ufuka sihloma kuzana kuphela ngayo ngiyabonga.
Ya studio salibonani studio 7 phansi kona le mazweni mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni gwamagwama village ward 9 Makholela Bulilima West Plumtree. Ye kunzima bafowethu kunzima impela lo mkhuhlane hayi usifikele ngenye indlela esingacabangelanga kodwa thina lapha emareserva siyokulawa indlala ngoba silamali imali zivaleleke eSouth Africa omalayitsha kabahambi makungaba lenye indlela ukuthi omalayitsha bakhululeke kube lama conditions ukuthi bekwazi ukusiza abazali ngoba lapha siyakweleda ezitolo ezitolo bazagcina besikweleda singafaki imali begcina bengalamali yokusitoka lo mkhuhlane lokunje ngapha hayi ngoba emakhaya vele i-distance sihlala sikhatshana lakhatshana sibi i-crowd kangako so hayi kunzima kodwa sikazanje ukuthi abantu bayafundiswa or bayachekwa ngaphandle umuntu uma egule esibhedlela. Siyabonga studio 7 ngubhanda moyo liphephe lani lapho elikhona bafowethu.
Sanibonani bantu bakithi linjani? Hayi thina siyancenancena hayi mina ngithi lokho kwemvakele kobomakhuphe labochamisa omunye vele labantu bakhe nxanxakefuna nje ukuthi kuthona i-MDC asibo bantu ukuthi bangathatha abantu abantu babo ngaze kuthena le ntshintshibizo abantu bazabuyela kuba nabana ngoba bafuna umuntu abafuni bizo ningahlupheki kakhulu lina lonke lile ngqondo liyakwazi likwenza elikufunayo asibambeni lapho obambe khona ungayekeli yekeli sukulandela ibizo landela into ovele obuyifuna. Ngiyabonga mageza.
Mina ngiyalibingelela bantu bomsakazo silibonga ukusakaza kwenu ngithi umakhuphe uyazisomela lokho okukhulumayo uthengwe vele izandla asingeni thina kuzandla thina silandelwa uchamisa sithi phambili ngochamisa loba ngaphi sithi phambili ngochamisa lokho yena okubhekileyo ethi yena ngokamogenswangirayi ngokwakhe lokho thina sikusebenzandla khona.
Ngiyalibingelela basakazi westudio 7 siyabonga umsebenzi omuhle lisinika wona umsebenzi umsakazi weqiniso ngoba kakule Zimbabwe umsakazi ongasinika iqiniso njengaleli njengaleli elingakhethi inhlangothi elinika inhlangothi zonke langapha langapha. Hayi mina ngithi umama umakhuphe bazihlalele phansi ayekele lokhu akwenzayo ngoba i-MDC Alliance yavotelwa yithi yavotelwa nguZulu weZimbabwe so yena nxa esesenza njalo kusho ukuthi kasahloniphi ilungelo labantu abantu yibo abazikhethelayo abazikhethela abantu bona labo ukuthi babamele ngendawo ngezindawo so nxa sebesenza njalo sizamelwa ngubani sizamelwa ngobani nxa kuyikuthi uyisebenzisa izanu PF layivuma izavulala umnotho welizwe ngendlela ephezulu njengoba vele vele ilizwe lifile linje nxa sokuliwa kula ngisho ilizwe lingancedisa bazakuma labo bethi a la kuchamisa bengaphuma bephume bona laba abantu bonke bahle baphume ephalamende izanu izasebenza lobani kanti uyabonta kuselect democracy lapho eZimbabwe abasiyekele lokhu abakwenzayo umakhuphe kayekele akula muzi umuzi ongabuswa ngumuntu ongumama kuyafana lomuzi akula muzi ongabuswa ngumuntu ongumama ngumuzi ongabuswa ngumuntu ongumama ngumuzi ongalababa ekhaya. Siyabonga ngiyabonga abasakazi okhulumayo nguThulani osuka ekhaya enkayi ngomsebenzi ngisebuthwana yabo
yabingelela basakazi abahle abaka Studio 7 kanye konke nabalaleli baka Studio 7 nako kwami ngithanda engifisa ukudlulisa ebantwini bakithi engithanda ukudlulisa ebantwini bakithi bantu bakithi asifundeni ukulalela lokuhlonipha asifundeni ukulalela lokuhlonipha asithobeleni umthetho makwathiwa sihlaleni phansi siyekele nini uba sihlophethe sisola sisithi khona amasosha lamaphoyisa ahlukumeza abantu ayenza njani. Ngicabanga ukuthi iphoyisa likaze lithole umntwana omncane laphi tshwala, iphoyisa likaze lithole kumbe umntwana omncane ehamba esitaradeni kumbe senza into engafanelanga yenziwe. So mina ngithi amapholisa lamasosha kalitshaye kakhulu nabantu elingamahlonga endlela nelingalaleliyo igovernment yami salokhu ngoba isenzela thina, ayenzeli omunye umuntu, isenzela thina. Uzatshona uchocha elanga lokhu siyalelalelalelale uhambe uyephathela abantwana umkhuhlane njengabantwana befe phakathi komuzi wakho kanye konke la ufe ngokuphoka uthona uchocha usabotshwa unathi utshwala usabotshwa usenza njani izinto ezingadedakaliyo. Mina vele ukuthi bebotshwe ngubona ngathi akufanelanga, abatshaye nje mabangatshanje abantu izike eliyi-1 bonke abantu bazasiqoqa ngoba vele iningi lethu sengabona sikwazi ukusitshelwa ngomlomo sizwe sikhulukuzwa ngenduku. So socha induku kayikhale, socha lepholisi induku kayikhale phezu kwendoda kumbe umfazi libambe umthetho khona lizahlonipha.
Bathi bawaxoshisa amalunga emdc alliance, hayi badlala nje ngoba isitimela ngapha uchamisa ngapha siyahamba ebantwini, abantu nje babalinsuku ukuthi kufike lesi sikhathi sika-2023 bayenza ababevele bekwenzile ngo-2018. So hayi laba nje badlalisa isikhathi sabo nje kudlala ukudlala isikhathi nje bakwenza lokhu. Babankomo, hayi siyazizwa izindaba, siyabonga njalo ukuthi liyasivumela lathi sithi sikhatshana linalikuphetsheya kwezilwandle lisivumele ukuthi ngomsakazo sikwanise ukukhuluma lani sikhulume lathi esikubonayo ngendaba lezi kumayo lapho esihlizwa ngasuku zonke. Hayi mina nje angifuni ukukhuluma ngomumo okhona, umumo okhona wonke umuntu waseZimbabwe uyawubona umumo obuhlungu kangaka. Siyazi sonke ukuthi umumo lo wenziwa yini ukuthi uzube nje, kodwa-ke bengifuna ukuthi ngiye kulawana amadoda amabili lo mama uMakhuphe kwe-MDCT ngale ukuthi lokhu abangakwenza bathi kumbe bayaxotshisa amalunga.
Yebo, ninjani basakazi abahle e-Studio 7 lo okhulumayo uqathanisa ngokombila ifotosa endaweni yase-Eastern Districts emathebeleleni south. Okungiphatha nje kabi ukuthi engicabanga ngikhuluma njalo ngise-South Africa, okungiphatha nje kabi kakhulu ukuthi izwe lakithi khona laZimbabwe libhekane ne-corona kose kusuka kungithikamezi ukuthi lapho kuyawufuna ukuthi kube khona ukuhlangana kwabantu ngokuthi baze nemibono eyiyona-yona engazama ukuthi lesi sifo singathi ukwanda kakhulu. So lo kwindaba zepolitiki nje nazo ngicabanga ukube kube kuthiwa i-lockdown impela kuqale ulokhu edown zona into zepolitiki kancane kime kancane nje ipolitiki kubhekwane naleyo nto leyo esibhekane nayo i-corona le-virus ithi ma seyiphelile hhayi bese yaqala umdlalo uqhubeke impela nje. Kodwa-ke manje uyahlanganiswa ene ukudonselana kwabantu kwezepolitiki amanye amazwe noma abanye abantu uma bezama bakwamanye amazwe zama ukuthi baxhase uma ningahlangene yazi nokuthi anixhaseki kahle ngoba nikho entweni eyodwa. Ngiyabonga msazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202-465-0318. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukuxabana ukubandla le-MDC kuveza sobala ukuba ibandla leli kumele lilandele isisekelo sombuso walo ukuze lenqabele ukusiwa emthethwandaba. Lisipha ithuba ibandla le-ZANU-PF ukuthi lenze umathanda. Intatheli zindaba e-Studio 7 nomlondolozi Ndlovu ubhodabhode eHarare exoxisana lengcwethi kwezombusazwe kunye loZulu Mathupha.
Lokhu kuza ngemva kokuba icele laleli bandla elikhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe laphiwa imvumo yokukhokhela leli bandla lidale laphezulu ele Supreme Court ngoba umnumzana Nelson Chamisa ethiwa akalandelanga isisekelo sebandla aze athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai owayengumkhokheli wakuqala waleli bandla. Lokhu kusolwa licele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lona elithi ibandla le-MDCT langena kukhetho lilodwa lanqotshwa okwesabekayo lathola izihlalo ezimbili nje kuphela. Bathi leli bandla lehlukene lebandla le-MDC Alliance elancintisa kukhetho luka-2018 ngalokho umthethwandaba bathi waphosisa isinqumo ngoba uKhuphe usephiwa ubukhokheli bebandla elamnqoba kukhetho. Kodwa abanye abantu bathi ngabe ibandla leli liyalandela isisekelo sombuso walo ngabe akuladubo olufana lalolu. Abanye bathi isisekelo sombuso webandla saqala ukwephulwa ngwengumongameli umnumzana Tsvangirai avakhethe abanye abasekeli bakhe ababili uChamisa nomnumzana Elias Mdzuri yena evelele umsekeli wakhe uKhuphe owayekhethwe ngokusemthethweni ngumhlangano weCongress. Kuthe ngokubhubha kukaTsvangirai ngomnyaka ka-2018 idale le-National Council we-MDCT labeka umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli khona kulokhuphe obikwa wayengangeni emhlanganweni loTsvangirai esola ukubunjwa komanye ama-MDC Alliance lamanye amabandla angamashumi amabili. Ukhuphe uMdzuri lo wake waba ngunobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora owake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komi othiwa wayelobudlelwane obucatha lomuye uTsvangirai labanye bathi akulandelwanga isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esithi kumele ibandla le-MDC libuyele kuzigaba zengatsha ama-structures ngesilungu omnyaka ka-2014. Kodwa abanye bathi uMonzura noKomichi badinga izikhundla nje kuphela ngoba banqotshwa kukhetho lwedaye le-Congress nyakenye yikho besiya kuKhuphe lapho ababikwa befuna ukuncinti isikhundla sobukhokheli. Cele kaChamisa lona lithi lenza umhlangano weCongress owawukhokhelwa ngukomishi lanquma ukuxotsha uKhuphe ebandleni le-MDC Alliance ngoba wayesebumbe lakhe le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba esathi angasebenzisi igama lokuthi MDCT. Ingcwethi ezicubanga ezombusazwe zithi ukungalandelwa kwemithetho kubandla le-MDC kufana lokuthiya isilonda esenza kube lula ukungena kwempethu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Mlindelo Mancutshana yesizwe elandisa ngalokhu.
Esizayo kufanele nxa kwezepolitiki ulandele i-constitution yenu elakubumbela nayo.
Lokhu kugcizelele ngesinye isizalwane seZimbabwe esisekela ibandla leli umnumzana Alfred Ziruthwe.
Kuqakathekile njengebandla ukuthi silandele isisekelo sombuso kube ngithi i-constitution eyethu esayibhalayo njengebandla ukuthi nxa ukuthi kule ngxabano kumbe kulokuphikisana kumbe kulokungazwisisi kulandele lelo phupho eliyilo engathi elisigayidayo ukuthi siyenze njani ekugcineni.
Umnumzana iPhithule Maphosa ebandla leZaphu uthi kumele abantu beZimbabwe bafunde kulokho okwenzakala kubandla le-MDC ukuze bangagcini bevotela ibandla elilomkhuba ofana lowe-ZANU-PF esithi ibandla le-MDC njengoba lifuna intambo zombuso kumele litshengise umahluko lebandla le-ZANU-PF.
Namhlanje sihlushwa i-ZANU-PF engalandeli isekelo sombuso, so lanxa sithi siyadinga i-alternative kufanele sibe kwazi ukuthi abantu esibadingayo kumbe abantu esibakhangeleyo bona bayasilandela na isekelo sombuso especially selizwe.
Unobhala webandla elikumanyano wamabandla awe-Political Actors Dialogue Poland ele-United African National Congress UANC umnumzana Alfios Mabranga uthi ibandla le-MDC kumele lizinuke amakhwapha singakacabangi okokubusa ilizwe. Kodwa unobhala wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakala kubandla leli yimisebenzi yebandla le-ZANU-PF.
Sisiya phambili ke into ekufanele ukuthi abantu bebeyazi ukubana ke thina njenge-Movement for Democratic Change Alliance sizawuqhubeka phambili sisilela ke ukukhululeka kwelizwe lethu ukubana i-ZANU-PF iphume embusweni. Lokho ke akusoze kwamiswa ke ngamadale akuleli ke a captured
kodwa omunye wabatsha osekela ibandla le ZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandela lokhu esithi iZANU PF kayilani lokulwisana okukubandla le MDC
iZANU PF yayingekho i MDC ibumba i constitution yayo iZANU PF yayingekho i MDC iqala ukuxabana iZANU PF yayingekho uMorgan Tsvangirai efaka abasekela ababili abatsha ukuthi bemsekele ebenabasekela abathathu ngemva kokubana etholakale uhlelo lomkhuhlane wemvukuzane iZANU PF yayingekho engqondweni yakhe uTsvangirai ekwenza lokho yayiyinto yakhe so khatheso sokusenzakala enkundleni zomthetho iZANU PF ayikho futhi
ngeviki edluleyo icele MDC elikhokhelwa ngumakhuphe elithiwa yi-MDCT lisuse abameli bedale lephalamende abane abawucele elikhokhelwa nguChamisa eselithiwa yi-MDC Alliance amalunga asusiweyo abalisa umnumzana Charlton Wende unkosikazi Thabita Khumalo unkosikazi Lillian Timvoice nomnumzana Prosper Mtseyami lokho kwenze ukuba iMDC Alliance ikhiphe umbiko othi amalunga ayo awedayela eParliamente azaphuma wonke edayela eParliamente nxa icele likamakhuphe lingaqhubeka lisenze nje ezinye ingcithi kwezombusazwe zikhuthaza umnumzana Chamisa ukuba asungule elakhe ibandla ahlube ijazi elithi MDC ngoba selimadabuda Dabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Zahara featuring Georgi ingoma ethi yona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebesilazo
sokukhethwe umeya omutsha wedolobho leVictoria Falls ulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ugatsha lwabesifazane lwebandla leMDC Alliance kobulawayo lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa kulelo dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.